Inhlanganiso lezi ezigoqela imsasa project le-Action Aid zithi umthetho we-Termination of Pregnancy Act ka-1977 udinga ukuguqulwa uhambelane lemithetho yakwamanye amazwe. Inhlanganiso lezi zethule ugwalo kugatsha lwempilakahle lokunakekelwa kwabantwana oluthi kulesilinganiso esithile sabesifazane esibulawa yikukhipha isisu okungekho emthethweni. Umthetho lo unquma ukuthi wesifazana kavunyelwa ukukhipha isisu ngaphandle nxa impilo yakhe isengozini, usane aluthweleyo lugogekile kumbe ebambe isisu ngemva kokudlwangulwa. Inhlanganiso lezi zithi umthetho lo udinga ukuguqulwa ngoba labesifazana abadlanguliweyo abalutholi usizo abaludingayo, ngoba ukuze isisu sikhutshwe kumele amapholisa abe yiwo ahambela odlwanguliweyo emthethwandaba ukuyathola imvumo. Indaba esemlonyeni yabantu ngeyowesifazana unkosazana Mildred Mapingure ohambise uhulumende emthethwandaba ngenxa yokungamniki incedo ngemva kokudlwangulwa okwamchiya elomntwana angenelisi ukumnakekela. UMapingure utshele umthethwandaba ukuthi udinga imali yesondlo, i-maintenance, yokuthi akhulisele umntwana ngoba kungumlando kahulumende ukuthi abe lalumntwana ngemva kokwehluleka ukumsiza ngemfanelo kulandela ukudlwangulwa yizigebenga ezamngenela emzini wakhe. Owake waba ngumantshi unkosikazi Priska Ndlovu uthi ye kungumlandu wengatsha zikahulumende kunceda abesifazane abadlwanguliweyo ukuthi bangabambi imikhuhlane emacansini kumbe izisu lapho bedlwanguliwe, ukuthi lapho imizamo le ingasebenzanga kube ngumlandu wamapholisa njalo ukuthi owesifazana lo akhuphe lesi sisu okusemthethweni nxa kuyisifiso sakhe. Uthi icala lele liphanyekwe emthethwandaba liveza ukuthi kulezikhenxe ezikhona kulumthetho ezidinga ukuvalwa ukuze abesifazana bathole uncedo olufaneleyo ngesikhathi. Unkosikazi Progress Dube osebenza kugatsha lwezempilakahle uthi lolu gatsha solwaguqula indlela olusebenza ngayo ukuze abesifazana abadlanguliweyo bathole uncedo ngesikhathi. Uthi kuqala owesifazana odlwanguliweyo wayengelatshwa engelancwadi evela emapholiseni okwakumfaka engozini yokubamba isisu kumbe ukubamba umkhuhlane wengculaza amapholisa esacubungula udaba, kodwa kulezi insuku owesifazana uqala ngokuthola uncedo elatshwe amapholisa ebesesenza umsebenzi wawo.
So but kathesi sokwabonakala ukuthi umuntu angaretshwa ngcono aqala ayefike esibhedlela athendwe, amapholisa yiwo sokumele amlande umuntu azokhulumisana la esesibhedlela. Lokhu sikuqalise ngo-2011. Usethola i-treatment, uyathola i-post exposure prophylaxis ye-HIV nena besethola le family planning ezamncedisa ukuthi angabambi isisu.
Unkosikazi Dube wengeze esithi ugatsha lwezempilakahle lulohlelo lwasungulwa ngomnyaka ka-2011 olokufundisa abongi ukuphatha udaba lwabesifazane abadlwanguliweyo, ngoba kudala ngodokotela kuphela babelemvumo yokwenza lokhu okwakunzima ngoba izibhedlela eziningi okwakufika omama abadlwanguliweyo zazingela odokotela.
Qala umuntu lo wayesithi nxa ukuthi udlwengule amanesi ayengelakho okuningi abangamphathisa ngakho, ngoba kwakumele i-medical report ibhalwe ngudokotela. But imithetho isibonakele ngenxa yokungenela kwabomama sebebona behlutshwa, even khona lapho sokufakwa eminye imithetho ukuthi omongikazi labo sebatrainwa ukuthi bakwanise ukuthatha ihistory, bakwanise ukukhangela konke le medical report, bakompayile besenzela ukuthi bancedise umama nalo athole usizo kusesemasinyane. So njengoba ezinye izinto nxa zisanda ukufakwa ziyabe abantu bengakazijayeli, akukafundiswa kakhulu abantu ukuthi babekwazi, kodwa ama-workshops amalutshwane sayenzi.
Unkosazana Nompumelelo Moyo uthi akula ongazwisisa ubuhlungu umuntu wesifazane abuzwayo lapho ethe wadlwangulwa, ikakhulu nxa eyaphinda abambe isisu kumbe abe legciwane lengculaza ele-HIV. Uthi ukukhipha isisu akusilo icebo, kodwa uhulumende kumele enze kube lula ukuthi abesifazane bathole amapilisi la abangawanatha ukuthi bangabambi isisu, i-emergency family planning pill eyaziwa ngokuthi morning after pill, kanye lomuthi wokuthi bangabambi igcikwane lengculaza i-PEP kalula ukwenzela labo abangafuni ukuyabika emapholiseni lapho bedlanguliwe ngezizathu ezithile.
Indlela zokuzivikela ukubamba isisu ezikhona eZimbabwe zisichiya thina omama singela thuba lokuba sikhethe ezihambelana lemizimba yethu. Kumafamasi akula ndlela yokuthi ama-pharmacist engasincedisa, ngakho sicela uhulumende ukuba angenele kulokhu.
Unkosazana Lindwe Smanda oyisakhamuzi uthi yena ubona umthetho lo ulungile unje, ngoba ukukhipha isisu akusilo inyathelo elingaphonguthathwa mahlayana nje.
Ngibona ngathi i-abortion ayikho right, kumele siyekele umthetho unjalo because kuyabe kubulala umphefumulo lo womuntu uyabungela cala and the abortion vela ilungelanga umuntu wesifazane ngoba uyakwanisa ukuthi afe during the process.
Osebenza labasakhulayo unkosikazi Thariro Chikumbirike uthi iningi labantu abakhupha iziso kungekho emthethweni ngamantombazana asakhulayo azifica elesisu engasebenzi engendanga njalo engelamali yokuyadinga odokotela. Uthi abasakhulayo laba badinga ulwazi lwe-reproductive health ngoba kungaze kuguqulwe umthetho wokukhipha izisu abesifazana bangeke basebenzise ukukhipha izisu njengendlela yokuhlela imuli zabo.
Because we are not providing those services, young people will go and in turn indulge in sex. They don't have modes of protection and as a result they will have unwanted pregnancies. Resultantly, because they are scared of the consequences, they will then in turn in the end abort. Do we even have the services that are friendly for young people to then say, if you are pregnant, you want to abort, what do you do? You do not want a pregnancy. Who's giving them proper advice of saying, is abortion the answer?
Udubo lolu lokukhishwa kweziso luqalanga lamhla. Inhlanganiso yokuhanjiswa kwembiko Irene ngomnyaka ka-2005 yabika ukuthi abesifazana abazinkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa 70,000 bakhipha iziso okungekho emthethweni ngomnyaka. Ilizwe alilanani elitshengisa ukuthi bangaka besifazana bakhipha iziso okusemthethweni ngaphansi kwalumthetho ngomnyaka. Lokhu yikho sokubangele ukuthi inhlanganiso ezizimeleyo zikhonone ukuthi lumthetho awusebenzi, kodwa besifazana baqhubeka besiba labantwana lanxa bedlwanguliwe kumbe besiba labantwana bagogeke ngamandla ngoba bengazi ukuthi bangakuhambisa njani ukuthi lezi zisu zikhitshwe okusemthethweni. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguNothando Sibanda.